Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlolanja 2025 ngodaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, uGarwe labo Ziyambi abakhuluma nge 2030. Kasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Into yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Kunanzwa usuku lwePresident's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Mnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezano PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi esethula amazwi la umsakazi weZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezano PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokhu futhelana okukhulu kuzano PF phakathi kwalabo abafuna Mnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisixoxelwa ke wamela isigaba sebhinga edalele parliamente elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Spanda yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
Umnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma labo Ziyambi abakhuluma nge-2030. Kasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe ngoba ngabe kuthiwa khona into abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwa izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa i-effect yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle yenethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
Umnangagwa kathesi lokhu akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyukuzama ukusivala amehlo. Umnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani leyi sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba nguKing Munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa ngani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli webhinga edalele parliamente ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku 2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amadomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalingi ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikho khona uma sithi yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azazize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuzanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kudla ibandla leli, ibandla lezanupiyefu ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hhayi mina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyiwumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhali ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengezanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla lezanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-congress, abantu bazahlangana ku-congress, kulapha okukhethwa khona abantu abaphakamisa khona izandla, kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu PF njalo wake waba ngumeli wensiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amanengi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC, le East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bafikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. UTshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dewey Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kuthola ukuthwalele nge-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kathi seRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho lika Museveni ngali belilwisa la uMuseveni la seselilwa licatsha besalwisana khona ngaye la beUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabohle ngenxa yokuthi bale support i support evele emazweni alamabili engwaqabuleyo iUganda le Rwanda
ye konapho ke babadube nxa sigangela sijula sibili kuthi ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayipisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC iminjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhala iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so kungafika ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihalf yalo kusiya phambili bazalithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotectwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazalokhu besondela bethathe ilizwe kuze kufike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la enganjani angethuka khona ngoba siya kunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe esadik uthitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekho umongameli weDRC so khonokhana kubunjwa khona phana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazabele ukumele ithathe ilizwe lela kancane kancane bazibagcine sibise bengasasuseki ezihlalweni abayezebezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumozo kubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba ele Melika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa nguhulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kuNhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizana neseZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu. Lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekucelebratewa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George eka njengoba imhla ka 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu
singathi luqhubekela phambili luqhakathekisa na kumbe sekulusuku nje olubali kefu kwabanye
hayi ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi commercial holiday nje ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo ungabona ama adverts akhona President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa ke noma luyi federal holiday, aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, ngithi ngapha iwinter kuma states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalela ezindlini. So alungeke lufane lamanye ama holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana. Kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika George Washington eMount Vernon eVirginia nokufana futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika ubesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Ngosigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa loNkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitatha siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhanya udokotela uyaqala kukhangele vele sicela sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana lo mntwana uthatha into etshiyeneyo. Then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi sibatshengise ngendlela ezi-right ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibantu entertain nge something else. So basically them away from that locusin, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, ngoba we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapho ke nxa usubavalela abantu konapho kuyabe kungahluphi yini, babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka kona ukuthatha izinto zabo kumbe labe liphonguba nxele banike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba saphela ba voluntarily siyabapika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Akula muntu ofuna ukuthichwa ukuthi ukhanjiswa rehabilitation ngoba bayakupolisa phela bakwenza, uyabona. So thina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami. Mina ngiyabenza bengakhanuki ilokhu zakulike kunje ngilama gym. Baya gym. Wesikhathi siyabakhipha sinxasa sibatrusta siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings sileyo siyabawosisa sile entertainment le gazibo amale different games. So ziningi izinto esinazo eziba-entertainayo, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezukuthi ukuthi progress yabo and then he social worker khona phana u social worker laye owabe ekhuluma labo ama needs abo owa advocate layo ngakho ukuthi bala ama needs because labo kufanele belwe ama needs abo then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family Then you see updated family, ukuthi kunje we scatter thing by the family, believe we later kona pa. But diet wise, they are been a spoiler.
Kuba spoiler ngani? Akusitshele manqobo spoiler ngani?
Ngisho like kakhulu ukudla. Ukudla abami badla ngasiphose 6 times a day. Uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa. Uyabona ngoba bakuma psych meds. Ngoba abanye bakhona njani kubaba kuma psych meds because into yakhona igcina sidial ama psychiatric problems.
Mhm. Abafupisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho le kubizwa ukuthiwa kuyini?
Isenta yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Selborne Park.
Abantu bakuthinta njani? Yebo bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enumberi iUS number yami u-317-519-1473. Rehab directly. 263-78-285-7603. Number yethu A Value of Hope. Again, 263-78-285-7603. Zonke ziyavailable kuWhatsApp. Eyami yiUSA number, but la iavailable kuWhatsApp.
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esile klinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 esameli. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama Mighty Warriors selulubhekise eAngola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON qualifiers enkundleni ye Stadio Joachim Dis eLuanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona likhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazela lo daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube zinayo awalizi ngathi iligi yabafazi isenza upgraded a big players are now fit compared to ukuthi kudala iligi yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful iligi yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo nale so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu ku-tournament eyadlalwa last year waba wathathi i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikuwayo ama-few foreign breast i-immaculate mzipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-israyeli laye ukhona so ya and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season uleague and i-tournament so lethembu ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba afrika ikhonukuthi thina elethi iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga you know sijayele ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawosele idina last night esend off sibone nje konke kuhamba kuhle even ku-camp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident The morale is high. They are getting all the support from the Zifa and everyone else in Zimbabwe.
Lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ayishabonga ngonyaka izulu kungathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe kusekho okunye abantu abangaphila ngakho. Kodwa ayishabonga inkosi wena. Nabonga ngumasengwa okobulawa iphumule emadenkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani noma nje iindaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa ke hayi lami nje ngisike lijikayo kuzanu PF. Zobohla amanyosi, thina singabanye abantu esivele sifanele ukuthi singangeni kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina, okwezani akudingi thina. Kuright impela, yekelani bezehlulekele bebodwa ngoba bathi besenza into le lokuze nokuthi bathathe izano bayenze ukuthi kwani kuthi yamanye amaparties ngama tribal parties especially zaphu beqamba amanga izaphu ne 90% abantu basempumalanga and saqhubela sayesizaphu yadiliza izano kati vele emyabo ukuthi bebenzi one party state kati vele why ngikhulumanga yena ngokwakhe umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenze one party state uyagula lo.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngiyacela ikifundi audio yambe yizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befaka amabox. Siyacela bebe serious bonke abantu bezanu-PF bengazodlala ngabantu lokho okwenzakala ukudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane still. Ngoba Studio 7 basakazi bethu linjani night nasiyaphila. Cilani like lisibuzele uchumo gawule noma lakhe inkomo ngathi bonke nje abantu bemathibelele indaba kuzano indaba le ekuthiwa isindebelo fanele sife esikolweni sasafundisa ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba sibuloko sibazwa ngoba ibhizi nge 30 kamnanga kwale nge 30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isindebelo fanele sife. Cela nibe siphendule nje uchuma singabantu bakwamthokazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebelo sofanele sibulawe ma uthi awufuni ukubhalisa ishona ukuthi ayi language yakuqala. Sicela besiphendule ngona Joseph lokumalaki inkomo.
Studio 7, Studio 7 salibonani. Kanti afundwa ngapi lama audio? Afundwa ngapi? Silalela abanye eyami kayifundwa. Ayifundwa sibonge bakithi sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sengani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye sithola izilimo amabele sike siphumule ukuthenga impupho bakithi emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi kayidlalwe phele yami lami Studio 7 kanti kuphambana ngapi.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU-PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke ehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele-DRC. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olevalelisayo ngoTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.